abavalisi abaphansi kwehlanganiso e4ZEO ilama union amaningi i4ZEO kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIVITU. So abavalisi abaphansi kwama-union lawa bakhalalile umsebenzi. Kuzokuba labanye ababalisi abangela ama-union labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi i-union.
Okuzakwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-1260 USD imali ye-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizathekiswa, sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende uthekisile imali yethu, yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethu selana, kuyini okwenzakalayo?
Iqiniso, abasebenza emahofisini education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bayacine bayethuka bayenza ngathiwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi, besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi aphetha ngayo.